Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 Nhlolanja 2023 ngugaino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bengalwi ngesikhathi sokhetho. Amapholisa aqhubekela phambili evimba imihlangano yebandla le-CCC. Kuwoza Friday namhla, silomculi wengoma zokholo odabuka ePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli weZimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba achiyane lodlakela ngesikhathi sokhetho, njalo ekhuthaza abatsha ukuba babhalise ukuvota esithi leli lilungelo likaZulu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emngcwabeni kaBrigadier General Walter Kananga emathuneni okubekwa amaqhawe esizwe eNational Heroes Lake eHarare, uMongameli Mnangagwa uthe kuqakathekile ukuba uZulu avote ngokuthula ngoba ukulwisana kungasakhi isizwe. Uthe ngesikhathi sokhetho kuvamile ukuba labantu abathanda ukututuzela udlakela benganaki ukuba impilo zabantu ziqakathekile ukwedlula uthando lwabo olokubusa.
To defend, consolidate and advance the gains of our independence, let us continue to say no to violence while remaining vigilant.
Kumele sonke sale udlakela, njalo sinanzelele labo abasilwisayo. Kumele kuhlonitshwe amalungelo ethu kungela abantu baphandle abangenelayo.
Umongameli ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba abhalise ukuvota esithi yiyo yodwa indlela ezakwenza ukuba abatsha benelise ukuphatheka kwezombusazwe kuleli, esithi kumele abatsha baqakathekise ukulima lokunye okungenza izifiso zikamoyi zokuba umnotho welizwe uphumelele zifezeke. Kodwa umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi uMnangagwa wenza linkuthazo ngomlomo kuphela, kodwa lapho sokumele kujeziswe abaphehla udlakela nxa kungabe bandla lakhe le-ZANU-PF abenziwa lutho. Umnumzana Witness Duwe esikhulumeli se-MDCT uthi kumele amabandla wonke aqakathekise ukuthula ngesikhathi sokhetho.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi bandla le-ZANU-PF lomkhokheli wabo sebathatha inkundla eqakatheke njenge-National Heroes Acre, bayenza idale lokuntshantshaza amanga lokulalisa inkophe abantwana beZimbabwe. Sikhathi sonke nxa kulomuntu obekwayo baqamba noma yiwaphi amanga aqale ukufika emakhanda abo, benza noma yiphi inkohlakalo abangayikwanisa ukuthi bayenze ngaleso sikhathi. Ngoba nxa bekhuluma ngodlame, bona yibo amabhishopi odlame.
Umuyi uKananga wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1950 eMvurwi eMashonaland Central, njalo wahamba empini ngomnyaka ka-1968. Ungomunye walabo abaqala inkamba yamasosha eHimoyo, njalo wakhokhela impi ephansi kwezandla, wasekhokhela isabelo seGaza Province. Ngokuthola uzibuse ngomnyaka ka-1980 wangena kubutho lesizwe leZimbabwe National Army. Ngomnyaka ka-2013 esephumile kubutho wakhethwa ukuba ngummeli weGurume North edayele ePhalamende, njalo waba ngumsekelo womphathintambo wezomkhathi ngo-2013 kusiya ku-2015. Uchazwe ngabaningi njengomuntu obethanda ilizwe lakhe, njalo elima okumangalisayo okuyinto engafundwa ngabantu abaningi abathola amapulazi phansi kohlelo lukahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Nanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi ekhuluma ngokuthula elizweni, udlame lwezombusazwe luqhubekela phambili. Namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter, kubikwa kulelunga lebandla le-CCC esigabeni seManicaland otshiselwe ikhombi yakhe izigangi ezicatshangelwa ukuba ngezebandla leZANU-PF. Kuthiwa bezimethesa umlando wokuthwala abantu ngemotale ebahambisa ukuyabhalisa ukuvota. Kunengi okwenzakala elizweni. Ake sizwe uChris Gande exoxa lonkosikazi Ellen Shiriedenga okubandla le-CCC ngokwenzakala elizweni.
Isimo sibi nxa sikhangela, nxa siqathanisa lalapho esivela khona ku-2018, komnyaka 2018, khathesi nje sikhuluma kunje sobe sizama ukuthi senze imhlangano, amapholisa asiyalisa, nxa silapho sihlangana khona abantu babotshwa njengalokho okwenzakale buliriro kunsukana lezi eziphelileyo. So sibona ukuthi lapho esiya khona kunzima kakhulu, and njalo sikhangela ukuthi intade sikhangelela ukuthi imithetho ekhangelane lezokhetho besisithi izaguqulwa. Sibona ukuthi for example kuzaba le code of conduct ezayinqabela ukuthi abantu ababefuna abayephula imithetho ekhangelane lezokhetho ukuthi bejeziswe, but sibona ukuthi lokhu kakwenzakali. So sibona ukuthi kunzima kakhulu nxa sikhangela even ama-by-elections lapho esavela khona. Kulama-MPs ethu Honorable Tofa abatshayayo, labo mama labo baba abatshayayo ngale kumatopo kwegogo egabuyuni labensiza. So sibona ukuthi into zangikhona zilokhu eziqhubekela phambili. So ngenye indaba esihluphayo njengebandla ukuthi njoba siya kukhetho luzayo, umumo uyabe unjani? So because when esizama khona ukukhulumisana leZANU PF, lamanye amabandla lezekhi, or even lamanye amazwe kubosadakho ukuthi sibonisane ukuthi umumo weZimbabwe wokhetho uhanjiswe kuhle, kungabi lokukhonona kusasa ukuthi kulokuqilibezelwa.
Ye, kodwa siyabona ukubana kuke kwaba labanye abathi bona ngabe laqala lalungisa lokho kuthiwa ngama-electoral reforms, imithetho yokuthi kube lokhetho olungela mpumelo ezaphikiswa. Kungani lingaqinisanga khonapho ukuthi kulungiswe?
Into yama-electoral reforms ayisikho ukuthi njengebandla besihlezi phansi. Yinto esayiqalisa kudala. Singakhangela ukuthi usayi MDC laphana kulogwalo othiwa yi-PRIZE, Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe, eyabhala ama-principles awe ama-electoral reforms azanywa ukukhulumisa ukufakwa ephalamende ukuthi kudiscaswe. Njalo thina sithe si-CCC, njalo sike sisukana eziphelileyo ngo-September last year sabhala ugwalo olusithi prepare document, zafaka ama-electoral reforms that ayi-7 esibona emqoko ukuthi engalungisisa ukuthi uhambise njani. Sazama ukuthi sikhulumisane lezekhi, besihlezi sibhalela izekhi njengebandla ukuthi zekhi asihlaleni phansi sikhulume ngodaba lama-reforms ona lawo, but akula lutho luphumileyo. So ngenye indaba yokuthi even the parliament lama-MPs ethu ade bezama ukukhuluma ngakho, but kungelanto ephumileyo. So khathesi sesibona ukuthi hhayi isikhathi sesifikile lathi sesizama ukufaka i-pressure, anti njengoba libonile ensukwini eziphelileyo laphana sike sahlala lo minister uZiyambi Ziyambi, njengoba kunguye uminister we-legal affairs ababhala i-electoral amendment bill yasepharlamente ekhathesi, ukuthi sibonisane ukuthi izinto esingazifaka kubhili emthethweni yiziphi lezinye eziqakathekileyo. So kuningi esikwenzayo njengebandla mayelana lo daba lama-reforms. Njalo khathesi sike sakunsukane eziphelileyo besehlezi lama-diplomats, ama-diplomats avele emazweni anjengabo-SADC, labo-European Union, labo-America, lezinye la amanye amazwe ase-Africa, ukuthi siba-update ukuthi uhamba njani ngodaba lwama-electoral reforms. Ngoba nxa likhangela amazona lawa, iningi labo ba-observe ama-elections be-African Union, be-SADC, be-EU, bafaka ama-recommendations ukuthi imithetho yamakhandlane lezokhetho iguqulwe njani.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga ukubandla le-CCC ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Siphinde sakhuluma ngalolu daba lo Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa.
Angizwanga njalo kumele ngikhulume lo okakamandi manikalendi province ukuthi achise ukuthi itholile indaba leyi njalo uhambe njani.
Abebandla ele-CCC bakhala ngokuthi konke khonokho okwenzakalayo okodlame bayabika emapholiseni kodwa akubotshwa muntu. Namhlanje upresident Mnangagwa ekhuluma ngokuthi kube lokuthula elizweni kakhulu sesilanda ukhetho. Lenzani lina njengamapholisa ukuthi lisebenzelane lamabandla aphikisayo lakhona kokuthiwa ngumongameli
umthetho uthokale ukuthi umuntu angadali ikhala kumele simbophe bengananzela kube kwaba nedlame emrewa nobe amapholisa abophe abantu abathathu abantu laba kade basekhonde indaba leyi zonremand so phela labana ama-political parties abathi bona balama-cases abo asezetherapy ukuthi bahambe bayokhuluma nama-officer in charge kungaba le problem akhulume lo usacommanding district kumbe usacommanding province ukuthi abancede.
Sisakulolo daba sike saxoxa sikhuluma ngalaba abalinyazwayo abe-CCC njalo ensiza le matobo bathi bakhuluma lokuthi abantu bakhona babalimazayo ngobani kodwa akulanto ethe yayenziwa ngamapholisa.
Ngokuthokana kumele ngikhulume lama-commanding province ukuthi basichazele ukuthi indaba yematobo, indaba yeyinsiza kumbe inye indaba lapho umuntu abesiyena ifake i-report emapholiseni ama-investigations aninjani. So ngicela lengithinte manje kumbe Tuesday.
Okunye okukhona lapha esikubone kuphuma enkundleni zokuxhumana ku-Twitter ngokokuthi ibandla le-CCC licela imvumo emapholiseni yokuqhuba imihlangano yabo ama-rally kodwa bathi kuqalisela kulomnyaka wedluleyo belilokhe libalela leyo mvumo. Kulesizathu yini esokuba ncitsha imvumo?
Ama-public gathering kumbe ama-demonstrations ahlanganisela ama-rally. Ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority kumbe ama-commanding districts. Lingananzela imoba itsho kahle ukuthi bona ama-conveners kumele bakhulume lo-regulating authority kumbe officer-commanding policies. Commissioner General usonje jikelele laye upho uzwa kanje kuluma thina sivumele bahambe bayobona i-Order Commanding Department regulating authority kulamandla ngingakhangela impopha.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele esixoxe laye esewange. Nanza ukuqakatheka kwemsakazo ye-radio nge-World Radio Day. Inanzelela ukuqakatheka kokusakaza kwe-radio lendima ekudlalayo ekufundiseni lokwazisa abantu abatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Umsakazo we-radio uqhubeka ungumsakazo osetshenziswa njalo othenjwa nguZulu okwedlula eminye emhlabeni jikelele. Njalo uphathisa umthelela wembono ukuxoxisana okukhululekileyo lokubumba umbono womphakathi. Umsakazo we-Voice of America uyaziqhenya ngokuba ngeyinye yemsakazo ephatheka kulokhu. Indilimba yalonyaka ethi Radio and Peace igxila kumandla yemsakazo ye-radio ukuchiyana lokuxabana lokukhuthaza ukuthula. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abezindaba abe-Associated Press bathi akwaziwa ukuba ukuthi uChristian Atsu umdlali wenguqu wakweleGhana okucatshangelwa ukuba ubhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba eTurkey. Ele-South Africa lithi ukuselakala komlilo kagetsi kuyinto eyi-national disaster ngesilungu. Lokhu kukhulunywe ngumongameli Cyril Ramaphosa ngesikhathi esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address edale lePhalamende. ELeRussia lihlasele amadolobho ambalwa namhla asesabelweni seDonbass lamanye. inkampani enkulu ephehla umlilo kagetsi eZaporizhzhia ichaywe ngama missiles afika phose amachumi amabili 17. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Bathole nzima abadabuka eZimbabwe abalamaphepha eZimbabwe exemption permits abafisa ukuthola amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Bakhona abasebenzisa amagqwetha ekuzameni ukuthola amaphepha afunakalayo kungakapheli unhlangula lonyaka kungakavalwa uhlelo lweZimbabwe exemptions permits. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Vele Mpini Ndlovu igqwetha elimela abanye abantu abadinga amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa.
Ngisiza abantu ababuya bezo-apply befuna ukuthi ba-renewe ama-permits abo, ama-ZTP permits. But ungaka-renewe i-ZTP permit yakho, into kumele uyenze, kumele u-applyele abathi i-waiver. So uma u-applyele i-waiver, ufake isicelo sokuthi uyavuma ukuthi wena awu-qualify ukuthi u-applyele le enye permit efana ne general work permit, critical skills, i-business permit noma i-spousal permit, but ucela ukuthi uminister akusize abheke isicelo sakho soku-apply le general work permit engazange a-consider ukuthi wena awu-qualify for le permit le uyi-applyelayo. So ma i-waiver ingavunywa, then usuzokwazi ukuthi u-apply le general work permit. And then abantu abaza kumina sokuza abantu abamore than 50 ngibasiza ukuthi ngiba-applyele, ngoba umuntu osebenza ngezomthetho angikwazi ukusiza abantu mahala. Abantu ngiyabakhokhisa ukuthi babhadale imali, but mina ma ngikhokhisa abantu angichaji le mali echajwa ngamanye amagqwetha. Mina ngishaji u-R500 umuntu oyedwa, kodwa ya abanye bayashaja imali eyiningi. Ngiyangizwa abanye bethi babhadala ama-R20,000 kusiya le phezulu, kodwa i-Home Affairs wena ibhadalisa abantu R1,550 for ukuthi bayenze ama-waiver.
Ye, singathi-ke nxa ukhuluma labo laba abazama ukuthi bayenze ama-waiver lawo lokunye, besabani nxa bekwenza konke lokho?
Basaba ukuthi umnyango we-Department of Home Affairs okwamanje abantu aba-applyile kusukela kunyaka lodlulo ka-2022 akekho noyedwa osethe wathola impendulo yokuthi kwenzakalani. Abantu bafake iy'celo zama-waiver, abantu bafake iy'celo zama-critical skills, abanye bafake iy'celo zama-spousal permit, kodwa manje yonke into iminsi, akukho neyodwa into ehambayo. Abekho abantu asebe thole imphumela le yale icela abayifakile be-applyela le zinto abayi-applyele. Sonke nje sisasemnyameni. So abantu banenkinga yokuthi abazi ukuthi kuzoyenzakalani uma kufika umhla ka-30 June 2023, ukuthi uminister uzongeza isikhathi futhi athi abantu bahlale ezweni le-South Africa kuzokufika u-December, or uzovele ethi abantu abathwala imithwalo yabo bahambe uma kufika u-30 June. Abantu basaba lokho ukuthi abazi ukuthi kwenzakalani, and kunzima ukuhlala ezweni elingalona lakho ungazi ukuthi kuzowenzakalani ngakusasa.
So siyakwazi njalo ukuthi kulabanye abasuka eZimbabwe bebalekele ezompolitika lezi kube into ezombusazwe. So ke abakhulumi ngakho futhi ukuthi besaba ukuthi bangabiselwa khona ngale kungahlupha.
Yebo, bakhona abanye abashoyo kanjalo ukuthi bayesaba ukuthi izinto abayibalekelayo zilokhe zisakhona namanje, and kuyathusa kakhulu ukuthi lo nyaka ezweni laseZimbabwe kuzoba lokhetho lukamongameli nolama-MP. Lokho kuyabethusa kakhulu ngoba ukujwayela ukuthi kube nodlame uma kuzoyenzakala ukhetho, abantu beshaywe uma kuwukuthi babonakala izifo abeseki i-ZANU-PF. And sesike sabona amavidiyo aphumayo abantu beshaywa beshayelwa lokho ukuthi abeseki izanu PF bayaseka mebhemu anabaqembu afana ne-CCC nezaphu.
Umnumzana Velempini Ndlovu ligqwetha elisebenza kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg. Umsekeli kamqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi, uStuart Matsikenyeri, usetshayele ihlombe abadlali baleli qembu abatshaya ibhola ama-batsmen ngomsebenzi abawubambe emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-test abawudlale le-West Indies. Kubika uJoseph Njanji.
Matsikenyeri uthi indlela abadlali beqembu leZimbabwe abalwise ngayo ukuze umdlalo uphele zingujikile obhanqa yisibonelo salokho abahlala bekukhuthaza ukuba abadlali bengadeli nxa izinto zingahambi ngendlela.
Ithuba lokuba siyabe silokhu sithuthuka ekudlaleni kwethu ihlezi likhona, njalo nsuku zonke nxa sidlala siyabe sizama ukuba kube le nqubela phambili ekudlaleni kwethu. Okusemqoka khathesi kithi nje eqembu leZimbabwe ukuthi sibe ngabantu abakholelwa kulokhu abakwenzayo, njalo sijwayeze uhlala sinqoba.
LeZimbabwe lele West Indies zizadibana ngesonto emdlalweni wesibili ohlobo lwe-test enkundleni ye-Queen's Sports Club kobulawayo, njalo uMatsikenyeri uthi ukhangelele ukuba banqobe.
Umncintiswano awukapheli, njengoba kulese silomunye umdlalo okumele siwudlale sinqobe, sizahlala phansi sibone ukuthi kumele silungise ngaphi ukuze umncintiswano ufike kumlindi uyagcina kuyithi esinqobileyo.
Ukapteni weqembu le-West Indies uCraig Brathwaite laye uthi bazabopha ziqine ukuze kube yibe abanqobayo.
Kuningi esisakudlalela ngoba umdlalo olandelayo ngokugcina, njalo kumele sinqobe kuwo ukuze sinqobe iqembu leZimbabwe. Akumelanga sidelele futhi, kodwa kumele sidlale ngokuzimisela okukhulu ukuze siphumelele.
Iqembu leZimbabwe liphathiswe kakhulu ngumdlali okwadlalela ilizwe laseNgilandi uGary Balance emdlalweni wakuqala. UBalance ube ngumdlali wesithathu ukwedlulisa amaranzi alikhulu emdlalweni wakhe wakuqala imela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwe-test. Utshaya amaranzi angu-137, njalo leli nani yilo elihamba phambili njengoba usengumqeqeshi weqembu lesizwe uDave Yoton. Yena wathola amaruns angu-121 ngomnyaka ka-1992, kuthi uHamilton Masakadza yena wathola amaruns angu-111 ngomnyaka ka-2001. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi wengoma zokholo odabuka ePlumtree ohlabela labantu abakhe bese South Africa. UMatho Majobe yena olengoma ethole isicoco se-Song of the Year Award nyakenye. UNtungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Intokazi isacathula kwezomculo. Ingoma yayo le ethi impilo inzima ithole isicoco sengoma ehambe phambili kulazo zonke ngo-2022 komunye umsakazo otholakala ebulenjini be-internet.
Libonani bathandi bomculo labalaleli, ngiphuma eZimbabwe endaweni yaseplumtree ngaphansi kwenduna uMagangeni kokhaya emsumini. Ngingomunye wabaculi abacula igospel. Uyibanga esengilihambile alibide kangako ngenxa yokuthi ngicula ngo-2021, and then ingoma yami ngiqale ngo-January yaphuma ngo-September ngo-2021. Kuthe ngo-2022 ngo-January ngaqala futhi ukusebenzela phezu kwe-CD lami lesi-2 okuyi-album la engikhiphe khona ingoma ezingu-7. ikola engisebenze khona futhi kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngo-September ngikhiphise iCD lami 2.
Uthe uthola lesi sicoco, uzwe njani le ngane zakho, kuliphethe njani lokho?
Ngeke ngajabula kakhulu ngasileko kuzamba kwehle inyembezi zonjabulo kunye ney'ngane zami, kodwa phambi kokuthi kwehle inyembezi zonjabulo sagida kakhulu ngenxa yokuthi yayidlala elokuzenini, yayidlala ingoma kumaqhawa nentaba ngaleyo day, okusho khona phela ukuthi khona ngasengwenile.
Uyo wavela kumozisi besenhlane, wavela elidwala waphuza bonke, wavela njalo yesiphambane. Jesu yimvana yomhlatshelo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuxhuma njani?
Abafisa ukungifonela, abafisa ukuthenga ama-CD, bangangithola kule nombolo 0633620745. UMathoma Jobe, intombi yakwasithola enyathela ngiphophi ukudili kumhlabathi. Angimhlophe nje, kodwa ngimhlophe kunye nenhliziyo. Ngiyabonga mina.
Jesu yimvana yomhlatshelo. Jesu yimvana yomhlatshelo.
UMathoma Jobe ophuma ePlumtree ecula ezokholo ndawonye labantu abakhe beseGoli. Ku-Live Talk namhlanje sixoxa ngokuvinjwa kwamabandla aphikisayo afisa ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho oluzayo. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bengalwi ngesikhathi sokhetho. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo, yimi owenu uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.